okwenzakala lapha eMelika kutshengisa kakhulu ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho, even yena upresident. Kutshengise kakhulu lokho ukuthi upresident Trump loma kunguye owa appointa udistrict attorney yena lo in the Southern District eyiyo e-issue i-warranty kayegqwetha lakhe yena uTrump. Kutshengise ukuthi undoda lo umthetho uyawazi, uwazi okokuthi uchiye ukuthi uTrump nguye owam-appointayo, kazange akusebenzise lokho, ulandele nje umthetho, which is just the constitution, the rule of law, which is why thina we fail a lot in Zimbabwe to do. Ngezinto ezincane nje kuphela zokuthi silandele even a party constitution, uyabo, siphambanisa khonapho thina eZimbabwe. Uyabona mnumzana Gandhi.
Ye, manje ungathini wena nxa ubona khonoko okwenzakeleyo ukubana umongameli yena uyakhonona esithi abakwenzileyo lokho akulunganga, kodwa ukhanya kalamandla ukuthi engathatha nyathelo bani, kukutshengisani lokho?
Akutshengisa phela kakhulu ukuthi khona the law is at play and is at hand. Ngoba umthetho nxa ulandelwa, umthetho does not necessarily come to your favor. Uyabona, umthetho ulandelwa ngokuthi umthetho uthini and wena uphambanise njani. Umthetho kulapho uqondisa khona, awulalo ukuthi wena ungupresidenti kumbe umuntu ovele uvela emakhaya khona lawula ngithomala ulapeni, but icala licala mnumzana Gandhi.